Ekhuluma lezi zindaba ze Studio 7 eofisini yakhe eHarare, uThanisa uthe ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela iCCC kumnikeze ithuba lokuthi acabangisise ngekusasa lakhe njalo alungiselele ukuphindela kwezombusazwe eselomhlakandlela ocacileyo okumele awulandele ukuze akhiphe uhulumende weZANU-PF.
It's coming, and I can tell you that we are fully aware of the anxiety, but you know, you also need to understand that the time is not necessarily about Nelson Chamisa the president, it's about the people. You know, people make the mistake of thinking that I do things as an individual. No, they are forces.
UChamisa yena okhalele ibandla lakhe waphuma kulo ngeviki edlileyo esithi selingenwe zimpehlane zeZANU-PF, uthe abantu kumele bambekezelele esithi isikhathi sokuthi athathe umbuso kumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF sesiqondele. Uthe yena uthembele kuNkulunkulu, hathi lokho akutshelwa ngabantu. Ebuza iStudio 7 ukuthi uzakwazisa nini abantu ngalokho azakwenza loba ukusungula ibandla elitsha. UChamisa akathandanga ukuphumela egcekeni.
You know, I would take you back to the Bible. Whenever God is about to bless a nation, to bless a people, they are forced to separate from certain of their, you know, comfort zone.
Abahlaziya ezombusazwe bathi kuza kuba nzima ukuba uChamisa asungile ibandla elingcono kulele CCC ngoba ukhanya engubaba ohlala ebaleka ethiya abantwana bodwa. Kungangena inyoka ngekhaya, nanku wabalekela iMDC Alliance ezosiyabumba iCCC yona aseyikhalele njalo ngemva kokuyihluthunelwa ngumnumzana Sengezo Shabangu. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thedi Ncube osebenza lenhlanganiso yeLeaders for Africa Network.
Inkulumo kaMnu Chamisa nje kayisethusi, yinkulumo endala kaqala ukuyikhuluma ngomnyaka esuka ku-MDCT wakhuluma inkulumo yonaleyi, esuka ku-MDCA wakhuluma inkulumo yonaleyi, sesuka kathesi ku-CCC ukhuluma yonaleyi inkulumo, uza lapha khona uzasuka futhi uzakhuluma inkulumo yonaleyi.
Amazwi kaNcube asekelwe ngumnumzana Vekezela Gumbo owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute.
Indaba yokukhala ukuthi ezifayi zikahulumende zandlela ayivumelanga ukuthi ayikhayelanga ukuyizwa ifunywa ngulida kwelizwe, ngoba ilizwe li-operate njalo. Ilizwe eliphilayo kumele ukuthi ivine isikolo ungabi lesikolo esingaintegrethwanga esingangenwa izifayi ngoba ngumsebenzi wabo.
Kodwa omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Herbert Jamuka owebandla le-People's Unity Party uthi uChamisa usethole izifundo eziningi selokhu eqale ezombusazwe, ngakho uthi ulakho ukwenza ngcono engabumba ibandla elitsha.
Unesipho sekukhokhela isipho sekukhokhela ilizwe leZimbabwe ukuba upresident or umongameli, ngoba uChamisa since 2018 ewina iparlamente nepresidential.
Kulekhungakhunga lokuthi uChamisa uzasungula ibandla elitsha elizaba lombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukulandela ukuconjwa kwamahhofisi e-CCC ngalombala ngabasekeli bakhe boBulawayo. Kodwa yena walile ukukhuluma ngokuthi uzasebenzisa lombala yini engabumba ibandla elitsha lanxa nje ebegqoke iyembe lombala lo ekhuluma lentathelizindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.